Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
If you are transferring a thousand,
buko wonke okuthumeza ngomakhale kukhini kumbe ebulenjini be internet kumele ubhadale i 2 cents idola linye ngalinye. Nga uthumeza i $1,000 kumele ubhadale $20. Ngakho
kulesizalwane seZimbabwe esithi uhulumende kesule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhale kukhini lobulembu be internet ngoba lumthelo wephula isisekelo sombuso.
Isehlakalo leso sithe kwenzakala ezesa sisithengisela ukuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobugwelegwele. Njalo ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abezepolitiki.
Ngobotshwa iziphathamandla ezimbili zenkampani kagesi Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company zitheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wenkohlakalo. Ukunhlelo zethu lapho esicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende namhlanje sikhangela ugatsha olubona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lesizalwane seZimbabwe esesinike uhulumende amaviki amabili ukuthi esule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhale khukhwini lobulembu be-internet. Sisithi umthelo lo wephula isisekelo sombuso welizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Arnold Mutsondi, usomabhizimusi weHarare, usecele amagoda akhe ukuthi anike uhulumende isikhatshana lesi ukuthi esule umthetho obizwa ngokuthi yi-intermediated money transfer tax owethulwe ngomvulo umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali. Uncube ukhuphule umthelo lo osuke ku 5 cents nxa uthumeza imali kungelani ukuthi yimalini waya ku 2 cents idola linye ngalinye. Igoda likaMthondi umnumzana Alex Machachani uthi okwenziwe nguhulumende kwephule isisekelo sombuso welizwe ngoba kumele uhulumende anike uZulu isikhathi sokukhuphula umthelo we-tax.
Whatever transaction you make, you are charged 2 cents per dollar. So you would imagine if you are transferring a thousand, it would mean that you are paying $20 just to make that transaction.
Buko wonke okuthumeza ngomakhale kukhini kumbe ebulenjini be-internet kumele ubhadale i 2 cents idola linye ngalinye. Nxa uthumeza i $1,000 kumele ubhadale $20. Ngakho ke umthondi uthi lokhu akukho emthethweni.
So our client is challenging the legal validity of those changes to the legislation to say those changes are not constitutional.
Uthi abantu bethuswe kakhulu ngumthelo lo wasungulwa ngomnyaka ka-2003.
Our demand or our client's demand is that the tax must be reversed.
Umthondi uthi kakwesulwe umthelo lo ngoba wethusa abantu okumangalisayo njalo kawukho emthethweni. Uthi uhulumende ulakho njalo ukuthi anike uZulu isikhathi esithize engakethuli umthelo lo owethusa okumangalisayo.
The reason why I'm saying it's unconstitutional is that it induces a sense of shock.
Kukhanya bebaningi abantu abasekela okwenziwe ngumthondi. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association.
Uhulumende ufuna ukusibulala ngokusithelisa. Siyathela esithi evaluated tax, sithela futhi nathi transaction oyena okhangela futhi thina manje abantu abasebenzayo. Yithi esithengisa kakhulu sisebenzisa yona ikho cash leyo ngoba kufela cash kuphela. So futhi khona nxa ngithengisa itemba lesithelo kumele ngibhadale 2 cents, elidala futhi 2 cents, sure ngizabasala sengilani ngathi ngiyathengela umntwana isinto esitolo ngifike futhi ngithekswe futhi abathule ngizothatha ngilani ngibona ngani ukhulumende lowo usethusile and into ayenzayo asontenhle ngoba esizibuza khona athi imali leyo vele ufuna ukuyisa ngapha i-texas ukuthengela abantu izimota yini ama-MPs lawa ministers athi so asibone ukuthi ufuna ukuyisebenzisani yini uhulumende ngawanti khona nakabuyele achiye vele njekade zisebenza ngibona ngani usethuse kakhulu uzulu uphele nzima abantu bayakhala enjoveni lapho ukuthi athi kathi sokutheni sesibulawa ngomthelo kangaka
undiweni uthi loba uhulumende elelungelo lokukhuphula umthelo we-tax abantu labo bayanelisa ukuthi bengavumi imithelo ebabisela muva
ulelungelo lokukhuphula umthelo lathi lelungelo njengezizibhabha ukuthi khona sihlonitshwe siphathe ngendlela ehloniphekayo lathi le-right human dignity akusho uhulumende ngoba selelungelo asitheli kumele akuthethe ukuthi asibulale sibili kusibulala lokhu and angikholwa ukuthi uhulumende lelezo asibulale njengabantu bezimbabwe kumele abe nama-limitations ukuthi lapho sisambe kakhulu lokhu okwenzayo lokhu akusentwenhle kuyabulala abantu abantu babulawa izi-stress and nyakuthi kadika ukuthi khona iviki siyaphela abantu babegcele zibulawa izi-stress and kuhlele sivukeka kuthusa into elayenzakele
kodwa ke umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uthi kumele uZulu anike uncube labanye bakhe ithuba lokuthuthukisa umnotho loba nje kukhuphuka umthelo we-tax.
Minister of Finance asimnikeni support, simnikeni usekelo aludingayo ekutheni yethule ama-monetary policies akhe ezicacileyo sizisekele thina. Siyiphi into eyabuye izibuyela nje kungela mthelo.
Uphinde wathi kakhahlanyezwa ngokwenziwe nguhulumende.
Mina mboni ukuthi kungazizwisa ubuhlungu njengama kunzisa ubuhlungu ngoba ngisakhangelele ukuthi inhlelo ezinjengalezi kazenziwe i-government izuza imali yayo ku-tax i-tax yena leyo yonke indlela ezijiyeneyo ukuthi abantu bamele bethele ngokunjalo kumele imali yakho isetshenziswe kuhle ingathi nxa isitheliwe ibisitshontshwe zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loNcube. Ngimele i-Studio 7 ese-Washington DC ngingoKeith Stube.
Kulezi phathamandla ezimbili zenkampani kagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ezivotshiwe namhlanje emadabukabusa zisetheswa umlando wokuphatheka imohlakalo okwenzakala phakathi kwale inkampani laya kwele India. Okunenga lolu daba asikuzuzweni ngoGibson Bebe.
Ababili laba balethela umnumzana Julian Chinembiri, umqondisi weZETDC, nonkosikazi Thoko Dliwayo, ongumqondisi wezemali kule nkampani. Usekomishini wamapolisa, uSenior Assistant Commissioner Terry Charamba, walile ukukhuluma ngokuboshwa kwababili laba esithi intatheli izindaba. Kazikhulume nomnumzana Ponyathi, yena-ke ovumile ukuthi ngempela ababili laba baboshiwe namhlanje emadabukakusa. Elinye lamapolisa elicubungula lolu daba kodwa elingathandanga ukuqanjwa ngegama lithi babuzisiswa ngokuphathwa kwezigidi ezingamashumi amathathu lanhlanu zamadola eyayimele isebenze ukuthenga amatransfoma kagetsi kwenye inkampani elotshwe emabhukwini ngegama lokuthi PME. Leli polisa liqhubekele sithi okunye okuhlolisiswa yibo yikuthi kubonakele ukuthi kwalandela indlela eziyizo na ezethenda ekuphumeni kwemvumo kunkampani eyayimele ithenge lawo matransforma iwathengela iZETDC. Inkampani kagetsi ikhangelane nenhlupho zokulungisisa izitishi zayo ukuthi iqhube umsebenzi wayo ngokugcweleyo okwenza ezinye indawo elizweni ziswele lawo magetsi. Okukhuthazwa uZulu ukuthi izisebenza leyo nkampani zidume ngokutshontsha imali efanele ibe izasetshenziswa ekuthuthukiseni leyo nkampani ukuze yenelise ukuqhuba kahle umsebenzi wayo. Umnumzana Richard Mahomva uthele linathele lokubopha abephula umthetho kumakampani kahulumende liqakathekile njengoba kusambele kubonakale ukuthi uhulumende uqinisile na ukuqeda lolu dubo lwenkohlakalo.
Isehlakalo lesi esithe kwenzakala ezesa sisitshengisela ukuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobugwelegwele. Njalo-ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abezepolitiki njengokade kutsho ngabanye ukuthi lokho kwenziwa kade ukubotshwa kwabantu kwakugxile kwezepolitiki esabona kubotshwa labo abanye ababengamaminista. Kodwa kuyasitshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathelo lokulwisa indaba yokuntshontsha kumankampani namakhulu la uhulumende.
Isikhulume senkampani le umnumzana Fulat Gwatsila uthe ebuzwa ukuthi ibhodi ibizazi na ngokungaphathwa kuhle kwemali le ngabaqondisi asebebotshiwe lawa, uphendule esithi akalalutho okwamandle njengoba lolu daba lusacubungulwa. Ukubotshwa kwabaqondisi benkampani kagetsi ezetedc kulandela ukuxotshwa kwebhodi yenkampani ebona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende lemithelo ezimra izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo leMDC lamhla asole umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ngokungabi khona kuleli dale ukuzophendula imibuzo ngenyathelo elisanda kuthathwa ngohulumende lokukhuphula umthelo ozabhadalwa ngabantu ngendlela yokulungisa umnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba lokunye obekuhlafunwa, sixoxele umkhokheli weMDC kuleli dale, uNkosazana Thabita Khumalo.
Iqiniso lilo ngoba sonke siyazi ukuthi iParliamente edlulilele besinodubo lama-ministers akade bengavuyi eParliamente ukuthi baphendule imibuzo. But omunye wangikhona ovele nguyesesixaka kakhulu nguyena lo we-finance, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo elizweni ezikhangela indaba yemali. So besifuna ukuthi atshele uZulu imibuzo esabekade siyithumiwe ngoZulu, asanelisanga ukuthi senze njalo ngoba kabuyanga.
Kuyini okunye okumqoka ebelikucubungula?
Sihlaza into eziningi, sibuza ngendaba zokuthi indaba yona le yemali anti sesizwile ukuthi kuthe kuyabe sokuthatha ama-percentage athize nxa sesithumezele izimali ngama-eco cash. So uZulu ufuna ukubakwazi ukuthi kanti manje nxa sebezathathela yona le imali esesilo ukuthi siyithole emabhenki sekibuya futhi kwi-eco cash yangkhona, uhulumende sefika sehle khona futhi khonokho okuyimadlana esingakudoliwe emabhanga, bafuna ukuthini? So uZulu uthi khona yona leyo mali abayikhipha i-5% yona leyo nxa uthumela nge-eco cash, hhayi uZulu uthi hayi kazi kazwanani layo lento.
Ungumkhokheli khonapho edale lePhalamende, ungasichazisela ukuthi isikhundla sakho sitshoni njalo sizalincedisa njani njengebandla ukuthi lifeze izinqumo zenu?
Ngu-leader of the house, yimi engikhokhela abameli bePhalamende bebandla lethu. Yonke into abayenzayo ikalishule kimi ukuthi mbone ukuthi bafeza izinto ezilandelana lokufunwa nguZulu ngaphandle. Njalo ukuba ngu-leader of the house sokunginika amandla ukuthi ngihlale ku-Standing Rules and Orders Committee. I-Standing Rules and Orders Committee umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi iParliamente ihamba njani, inhlalakahle yama-MPs injani, izisebenzi zePhalamende injani, ama-committees esizafeza sifaka abameli bePhalamende ukwenza ukuthi bacubungule okwenzakalayo phandle ngezinye zezinto esizigangelayo ku-Standing Rules, lokuthi sibe sitshintsha umthetho ophathisa ukuthi iParliamente isebenze.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umkhokheli webandla leMDC kudale lePhalamende, sixoxelaye eseHarare. Ngu-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okuthiwo izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Njalo kulolu hlelo kuzaxoxwa njalo ngezicoco ezatholwa izizalwane zeZimbabwe khonapho eMelika ama-hours. Ngesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhlangothi olubona ngezokuhlengwa kwabantu engozini lubika ukuthi inani labasebefile ngemva kwengozi yokuzamazama kwamhlaba eyenzakale kulelo lizwe selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili i-1234. Le ingozi ichiye abantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amahlanu i-50,000 bengaselamizi, idilizwe ngeyinye njalo ingozi eqhamuke ngemva kweyokuzamazama komhlaba eyetsunami. Umkamongameli wele Melika, unkosikazi Melania Trump, namhlanje wethekelele indawo eyayibuthaniswa izigqili eziyabe sezithengisiwe sezimelele ukuthunyelwa eMelika ngemikhumbi eseGhana. Lokho kwenzakala iqhubeka ngohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika. Njengoba sithilo ngaphambilini, lamhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxa lonkosazana Zodwa Ndlovu oseleminyaka elitshumi lasithoba minwembili ehlala kwele Bhilithane.
Mina ngakhula kuhle kakhulu sasasingesikhathi sethu ama-90s laphana singabantwana. But kathesi nananzelela ukuthi kulobu nzima abantwana abancane balala bengadlanga kule dubu, ngisho ubuhlungu akuyenzi vele eZimbabwe lapha, kubuhlungu kakhulu.
Khona ngapho eBhilithane ulemulini?
Yes.
Olabantwana abangani?
Labantwana babili.
Aha. Nxa ukhangele ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ubathathe ubuyele labo ekhaya?
Hayi, ngisho zonke lokho ekunjalo akulanto esingakhambisela abantwana edubeni loliya. Siyafisa sibili ukuthi abantwa bethu bazi lapho esaphuma khona le culture, because even abami vele angikhulumi isilungu endlini, ngikhuluma isintu and bayazidlela ukudla kwesintu, bakhulisa isintu. But okubuhlungu khona lokhu ukuthi isikhathi sabo lobogogo babo balaso, akumnandi phela ukuhlala la siyabazali bakho lezo. So ngitshola ukuthi thina abantwa bethu bamoshakele, baluzile yonke uthando lonke labogogo labokhulu lempilo yethethu. Yethu lapha sebesazi okunye nje kuyidoda kwempilo, sebefunde eminye imithetho ebelungu engaye singayikwanisiwe. Sokukhuzwa uyabe usukhuzwa ngapho usesaba, ngoba kule mithetho enye ehlukunele lalokho esakhula ngakho. So ye kubaba lo mgaba wasimosha kakhulu, wasiphambanisa iy'mpilo zethu. Yebo, abantu bayahawukela bethi kumnandi kuye emazweni what, but sometimes ngokukhangela kubuhlungu nxa abazali banyeke, abanye abasela abazali, iy'hlobo ziyahamba abantu bengakwazi okanye lokho bengalamaphepha.
Akusitshele, siyasizwa abanye besithi nxa ungumuntu wesifazana uhlala emazweni kunzima ukuthi uthole umendo, ikakhulu emazweni afana la khona ngapho kobo UK. Kuliqiniso yini khona?
Akula mendo lapha futhi, akula isintu asisekho. Umendo ayithola inaleto ama-short time, but akusela mendo.
Kubangelwa yini khona?
Ubuntu bethu abusekho edoba, khona lokho okungama-culture khonokho okunye okungaselanizi le mthetho wokuthi sibe kwazi ukuthi ubaba inhloko yekhaya akusekho. Labo baba abasezazi labo ukuthi bayini, abanye abafuni ukusebenza, baya befuna ukugcinwa njengembuzi. So kuzima, so imende yakhona inzima. Kuthola ukuthi abanye abantu bathola besebevulele kakhulu la e-England bayabulalana, angizake ngizwe kodwa besintwini, but abake arare babulalana.
Kodwa bayathola yini isikhathi abantu ukuthi baqomane?
Ukuqoma into ezincane. Ukuqoma bayaqoma, bathi kuqonywane, akusahlonitshwane. Labo baba bethu labo esinto abasakwazi thina ukusigcina njengabomama bakibo ababo. So kunzima. Inkuthola santu sebobaba bekhaya sebekhala, lithathelwa kumanigerian, akula. Ngoba bathi utshwala lapho bakhona, bagijima loko kungamakhiwa o loko kungabafazi okunye okungaqondakali
khona. Kodwa kwama-Nigerian lokhu kuliqiniso yini?
Vele kuliqiniso. Kanti anti bobaba bamnyama babe sebekhona lapho eduzane, abethu babebhizi besematshwaleni, athanda lokugcinwa. Abanye ba-right, but sekuthi bonke kanjalo.
Lo ngunkosazana Zodwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhilithane. Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usesebenze nzima ukuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba, kodwa Kusasa kunengi futhi okufanele kwenziwe okukhanga amakampani azowayo emhlabeni jikelele kwezamabhizinisi. Okunengi asikuzweni kuNtatheli Zindaba iStudio 7 uBenedict Mhlapho.
Ngokusho kunengi lezizalwane zeZimbabwe, ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba lezinye inhlanganiso emhlabeni jikelele bubukeka ngcono kakhulu kulesikhathi obuyikho khona phansi kwahulumende kamnumzana Robert Mugabe. Abaningi bathi ukuvunyelwa kwamazwe omhlaba ukuzoqapha ukhetho olusanda kwedlula, ukukhulumisana lehlanganiso ye-Commonwealth ukuze iZimbabwe yemukele njalo njengelunga, kanye lokuthola inhlanganiso esifana ne-European Union lamazwe anjengabo-German, kuthiwa alamaqula azobheka amathuba okudlelana leZimbabwe, ngezinye zempawu ezitshengisa ukuthi uMongameli Mnangagwa usesebenze nzima ekuvuseleleni ubudlelwano lobu. Kodwa-ke ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Gideon Chitanga uthi phezu kwalobu buhle obenziweyo kusasekuningi okusafanele kwenziwe singakaboni osomabhizimusi begcwala bephuphuma elizweni.
Umnotho wethu ukhathaza abaningi, ikakhulu nxa kukhangelwa ubuningi bezisebenzi zikahulumende. Ukwehluleka kukahulumende ukubhadala izikwelede zakhe ngenye yemigoqo ezimbe ukuthi akwelediswe imali yentuthuko. Umnotho wethu kufanele uhlelwe kabutsha ngendlela ekhombisa ukuzinikela ekwakheni isimo esizakwemukeleka emazweni omhlaba.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Mbuyiseni Moyo, laye uthi bayayibona imizamo kamongameli.
Engikubonayo mina ukuthi indoda leyi isishone yashona phansi phezulu ikhulumisana namanye amazwe, kodwa asikakuboni okubambekayo ngoba nje kulalesi sifo esikhona manje sikhorela. Abantu akhulumisana nabo bahluleke ngisho ukumnikeza ipeni ukuthi sithole usizo kubafowethu abafayo manje.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Professor Muyambo uthi ukuphoselana inyoka ephilayo nokukhuncelana izidwaba okwenzeka phakathi kwe-MDC Alliance lohulumende kamongameli Mnangagwa ngenye yezinto okufanele ilungiswe nesiphangiphangi, ngoba kuchiya abafuna ukusungula amabhizimusi bengasazi ukuthi kuyiwa phambili loba emuva.
Uthi okwamanje mina ngibona ngazathi ilizwe lethu akukalungi lutho, asikalungiseli thina ngaphakathi kwezombangazi umbusazwe kule kuxokozela. Abantu abazwanani, siyaxashana, siyathukana, asiqale silunge isibe thina ngaphakathi.
Umnumzana Fatman Mkhwebu yena uthi uyathokoza ngendlela abeZimbabwe abasemazweni abaphijeka ngayo ngelizwe labo, esithi bengekho aluba uhlupho lwabantukazana elizweni lwedlulise amalawulo.
I-diaspora iyazama mpela kusemandleni ngokuthi bathuthukise iZimbabwe. Uyazibonela nawe nje ukuthi bayazama ngayo yonke imizamo abanayo ukuthi basebenzele ilizwe nometha izinto zingakazenzi kahle, ukuthi uma ngaba yonke into seyihleleke kahle kuyakhombisa ukuthi khona okuningi abasezokwenza bekwenzela eZimbabwe. Khona kwabalakho la bazama ukuthi baphosele eZimbabwe.
Kukhona-ke abanye bathi kudingeka uhulumende abapha amathuba angcono abangaphandle laba ukuze basibone isizathu sokuyahlanyela imali yabo ekhaya. Abanye bathi kudingeka uhulumende aqinise isandla ekubopheni bonke abaphatheka kunkohlakalo okungenye yezinto ekhanga kakhulu abafuna kuzosungula amabhizimusi elizweni. Melentulo 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Mhlapho.
Abaphila lobugoga edolobheni leGwanda sebekhuthaze umansipala ukuthi akhumbule amalungelo abo lapho kuhlelwa uluhlu lwendleko kamansipala waleli dolobho ibudget yomnyaka ozayo ka-2019. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangeneli lomhlangano oqhutshelwe emahofisini kamansipala bakhala ngokuthi ezinye izakhiwo ezisetshenziswa ngozulu kazilungelanga ukusetshenziswa ngabaphila lobugoga, kungakho umansipala kumele afake imali eceleni ukuze lezi zakhiwo zilungisiswe zisetshenziswe yiloba ngubani. Umnumzana Peter Zulu ngomunye walabo abangeneli lomhlangano.
Kumele kube lezindlu zama-toilets kuzo zonke indawo, especially abahamba ama-wheelchair, labantu abagogekileyo isikhathi asinanzwa. Ekuqatshweni lapha kube lathi siqatshwe, ubone abantu abagogekileyo abaningi begcina besehluleka ukubhadala. ngizokuswela imisebenzi ukuthi khona imali mele imali yakho nibe phansi ku budget yona bethola ama stands thola izindlu
amazo akagcizelelwe ngukosazana Gladys Mpofu.
Sibesicela i-renovation ye-wall ye-Jawanda Hall ezangena okungenileyo angene the-wheelchair kumbuyenzani abe ngeni kathi sileyi uyathi uyangena ilama steps uzaba isiguga kathi sewile ayiyenza.
UNkosazana Sithembile Ndlovu uthi umasipala kumele afake imali eceleni yokukhipha impompo ezindala ezihambisa ingcekeza efaka ezintsha ngoba sezigugile njalo zihlezi zidubuka.
Sile eselokitshini vele ihlezi njalo kumba ilungiseki kumbe injani asikwazi ihlezi njalo intuntuzi kube khona ejinifu nxa behlokoza ngale kudabuka komunye umakhelwane wethu ngapha layo uhlezi esebhophomo akuvumi abantwana esilabo bona baba-disabled badlala besiyakhwampha asazona la ama-pipes kumbe lawakho vele khona pha e-counseling akusayenzi impukane abantwana i-chorel.
UNkosazana Gertrude Nyathelo umntwana ophila nobugoga uthi umasipala kumela yakhe kutsha izindlu zelokitshini elidala leGwanda ngoba zilapho ukudilika elobanini ngenxa yezulu.
So ezithina zisala zingaphandle so ziyazikhumuzeki so sokugubhekile njengeyami yona vele ingancane ngapha vele isemoyeni siyingozi esengiyikhanda ukuthi mina lo mntwana ongumdisable so yathanda ngaphana ubelekekehlezi khona phana unika amagabhaga bepheka so senze sapho xose isikhathi entime yakwanisa ukumwela kube ngenye ingozi futhi.
UNkosazana Sabi Thembo ukhuthaze umasipala ukuthi asungule inhlelo ezizathuthukisa impilo zalabo abaphila nobugoga kuleli dolobho.
Cela i-council yenze ama-projects ukuthi wehlise ukungasebenzi even abagogekileyo labo they can afford ukuthi bazuze izinto ezingakwanisa ukuthi bazenze bona le ma-projects ngaba ngama-projects okwenza ama-mushroom kube ama-projects okufuya inkukhu ama-projects kwesinye isikhathi angaphakamisa sibone ukuthi ingqubela phambili yangaphi.
Umasipala wedolobho leGwanda kule viki usungule uhlelo lokuhlangana lezakhamizi ukuze azolokhu izakhamizi ezifuna zikwenzelwe ngukhansil amkhethayo ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulesizalwane seZimbabwe esithi uhulumende kesule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhalekhukhwini lobulembu be-internet osekhwezelolu udaba emthethwandaba ngoba esithi lo mthelo wephula isisekelo sombuso. Kubotshwa iziphathamandla ezimbili zenkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and distribution companies zisetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wenkohlakalo. Kuhlelo zethu lapho esicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende sikhangele ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.